Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 Ncwabakazi 2022 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ramsha, it was not a demonstration, let it be very clear. We were seeking engagement. That's why today, as long as because we've been communicating as business people.
Ezinye izakhamizi zabulawayo zethu le isikhalazo sokuthi ikansili yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngehola.
So Izeki is just cutting abantu out of the game. Bafuna nje abantu bangangeni. I think bafuna ahlale phansi a review. Ahlalele phansi a review. Wayifuze ukudibe ngakho kule nto emangalise yenziwayo.
Abe National Constitutional Assembly bathi bazamangalela imthethwandaba iZimbabwe Electoral Commission bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho. Ingcweti zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusaselesikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikansili yalelo dolobho yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngehola zisithi inengi kakhulu. Ngeviki edluleyo inkampani yequba loluhlelo yokupaka izimota yokobulawayo e-23 Investments ithe isebenza kadalala ukubana abashayeli bezimota benelise ukuthatha intshintshi ukuthi bayebhadalela kwenye indawo bengasuka isikhathi singakashayi ukwenzela ukuthi bengalahlekelwa imali yabo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekele emhlanga weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Farai Manganda oqoqe ukuya kwethulwa kwalesi isikhalazo.
Ngiyabonga. Ibizo lami ngufarai Mangana. Ngingubusinessman olapha kobulawayo. Lami futhi ngiyahlala khona kobulawayo. After sesibonile ukuthi i-council isi-introduce i-parking system lay entsha ilobudlelwane TTI. Ibuye kithi isi-charge imali enkulu kakhulu. Senginanzelele ukuthi imali le iyadura kakhulu angikwanisi. Ngikhangele ukuthi before i-TTI u-city council ube in charge mina quarterly parking disc e-3 months be in charge $34. So $34, if you divide it by 90, ibe inikeza 37 cents per day. So lay in charge yabo ibuye isithi $1 per hour, which comes up to $9 per day. And the same amount leyo is about $810 for 3 months. So ngizibuze ngathi kanti kuyini abasekwenzileyo lapha eTaw. Ungayenza ukuthi bethi hayi mana sikucharge inkalakatare. $9 per day ama roads ethu lokho esafile akula lutho olutshintshileyo. Ukansili wethu nguye nalo akula ukansili omutsha ovela America. It's the same thing. It's just that sebelete omunye umngane wabo omutsha kuthiwa ngu-TTI. And umngane wabo lo bafuna ukuthi bamnikeze imali la yena bavumelana ukuthi bamnikeze 70% bona basale nge-30. So because of all of that mina ngibona ukuthi le into le iyadula kakhulu kakhulu. So ngahamba ku-council ngazama ukubakhulumisa abona vele bengichayela kachana le. But ukuhamba kwame council was to go and negotiate and say, hey, madala, into lei yasigamula kakhulu. Ihlokaleni leli likhulu kakhulu. So I wanted ukuthi at least bazise ukuthi imali le inkulu kakhulu abayichaja. Ngoba akula muntu ohola imali lezi. abazibiza. So ngathi sempendukile endlini adla phansi lati no lapha kobulawa kulamanye ama businessmen kulabami abanye engikhulumisana nabo bana ngizokuthi bathini lapha. That's when I realized no wonke umuntu yakhala njengami, and we started talking and putting these ideas together. These are the same ideas esayenza ukuthi kube le i-document ethiwa i-petition ukuthi sihambe layo e-council sibanikeze i-document leyi ilama-grievances njalo futhi ilama-answers ama-interventions. Ababuyanga umeya kabuyanga u-town clerk kodwa bathumezile u-Mrs. Nesisa nguye wabuya wazoyamukela ama-petition on their behalf.
Bebebaningi yini abantu abakade betshengisela ohambe labo njalo bekungobani?
Namhla it was not a demonstration, let it be very clear. We were seeking engagement. That's why I say, as long as because we've been communicating as business people, I think I can't have numbers because I was the main person to speak. So this was very welcome development from the business community, from the residents.
Lo ngumsomabhizimusi uMnumzana Farai Manganda wakobulawayo obeqoqa ukutshengisela kwalamhla isikhulumele sekansile yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ngempela bamukele isikhalazo sabakade basilethe izakhamizi njalo akukho okuningi okungachasisa ngalolu daba bengakacubunguli.
Salbonani badaleli, igama lami nguNesisa Mpofu, Corporate Communications Manager edolobheni lakobulawayo ngingusomlomo. Idolobho liyamukele izikhalazo zezakhamizi ekade zilotshwe phansi. Ugwalo lolu khona sizaluhluza sikhangele ukuthi izakhamizi zifunani. Okwakathesi idokhumenti sitholakele. Siyabonga.
Lo ke ngunkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansile yakobulawayo. Abebandla le-National Constitutional Assembly, NCA, bathi bazamangalela emthethwandaba ikomishini eulawula ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission, IZEC, bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu owe-Studio 7 uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe Electoral Commission ngolwesihlanu wabike ukuba abafuna ukuncintisa esikhundleni sokuba ngumongameli bazakhokha inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eMelika, $20,000, isuka kunkulungwane eyodwa, $1,000, eyomnyaka ka-2018. Amalunga edayele ephalamende bazamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola eMelika, $1,000, isuka kumadola angamashumi amahlanu, $50. Ukukhweza kwalimbadalo uchazwa ngabaningi njengenyathelo eliphambana lomthetho welizwe okuyisisekelo sombuso welizwe. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umkhokeli we-NCA njalo eyingcitshi kwezemthetho yesisekelo sombuso welizwe, uMnumzana Love Momaduku, uveze ukuba ibandla lakhe lizakwenza konke okusemandleni alo ukuba kwehliswe intengo yokukhankasa ukhetho luka-2023. Umsekeli we-NCA unkosikazi Ingane Mkandla uthi abasoze bagoqe izandla beyekele uhulumende ezenzela umathanda ngalolu khetho.
Mina ngokubona kwami amafizi ezeki lawa angani axosha abanye abantu because izani PF we've got izimali isebenzisa ama-government coffers ukuthi bathathe izimali. Amaphathi la ama-oppositions imali zakhona lezi bayabengelazo zabe zingekho, so ukutshengisela ukuthi amanye amaphathi azehle ukungena ekukhontesteni ngokuthi babedlule izimali zakhona. Uprezident angangena, but as you go down the hierarchy yakhona iyagcina isedlula imali yakhona ukuthi bayithole ukuthi baregister. So izeki is just cutting abantu out of the game. Bafuna nje abantu bangangeni. I think bafuna ahlale phansi areviewe, ahlalele phansi areviewe. Wayifuze ukudile ngakuthiwa kule nto emangalise yenziwayo.
Uqhubeke esithi akulasizathu sokuba uhulumende akhweze lezi mali esithi kumele kukhweze inani labantu ababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota kuluhlu olwe voters roll hathi inhlawulo yokuncintisa kukhetho.
Azomafisa right lana. Azomafisa right. And why do they say abantu babhadala ngama US dollar? Kona kule bond yeZimbabwe. Abasebenze iZimbabwe bond ina leyo. Ibe yiyo ebhadalayo. Ba final imali ze US dollar. Abantu bokhona kula muntu ohola phela US dollar la. Sihola ibond yeZimbabwe. So akushese nje imali yaseZimbabwe ngoba i-election yakhona ngiyalapha eZimbabwe. So ke yimbono wami ngalokuthi hayi iZeki ifuna ukukhipha abantu emidlalweni we-election. Isale yona. Ngoba yona iyafina ukuwina. Ifuna ukuthi yena ukuthi iwinile. Babona ukuthi abanye ama-oppositions party angangena bazadliwa mhlawumbe ku-election. So sebedinga indlela nje zokuthi keep it out of the game.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi loba nje lingavumelani lokukhweza kwemali liyenelisa ukubuthanisa imali lisithi iZeki kumele yehlise imali. Lokhu kuthiwe isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Sibona ngani kuyinkinga ukubana ke kufakwe abantu kwezompangazwe ngendaba yokubana lo le mali lokala. Njengokukhuluma kwabantu abatshiyeneyo ukubana ke sikhangelele ukubana imali kufanele ukuthi ke ibe yimali ekwanisa ukutholakala ngoZulu suka that singamisi ilungelo labantu ukubana ke becontest. So thina asisoze saba lenkinga ukubana ke sibhadale imali yabifunakala ngenxa yokubana ke na sifuna from uhulumende njalo silamalungiselelo lethu alungisa afuhlanganisela indaba yokubana sibe silabantu abasekela ibandla. Njalo sibe lezi mali ezifunakala ukubana siye contesta ngoba kuzafunakala ukuthenga iregalia kuzafunakala konke. So siyabe silama budget njengabantu abapred njalo abalungiselela ukubana befoni uhulumende. Kodwa ke singabantu abaphakamisa umthetho, singabantu ukuthiwa we are pro the constitution. So umthetho welizwe uyavumela ubani lobani olabantu abamsekelayo ukubana ke engene ke esikhundleni sokuba kukanso noma eParliament noba uba umongameli welizwe.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ndunga kwa uthi linhlawulo ikhuphulwe kakhulu, ngakho ke kumele kudingwe indlela engcono yokunqabela ukuba kungabi nguye wonke umuntu oncintisayo.
Lolu lunzima ngenxa yokuthi khona njengokutsho kwamaduku iZeki ayilamandla yokuvuka iphonga ucabanga ukuthi imali engakayo efunakalayo owaqala. Okwesibili, kumele sinanzelele ukuthi ma-City Universal Franchise sithi lilungile labantu abaningi ukuvota lokuvotelwa. So izimali zingaba zimali ezinkulu loma i-economy yethu enzima kangaka azitholakali lezi zimali. Kwenza ukuthi at the end of the day SD Democracy ibe yinto esikhanywe entanyeni.
Ngomnyaka ka-2018 eleZimbabwe laba labantu abafika amachuma amabili lambili 22 abancithiza ukhetho lokudinga umongameli, kodwa abantu abathola amavoti akhanyayo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF lomnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela i-MDC Alliance. IZeki ithe isethula lombiko wokukhuphula imbadalo ngolwesihlanu kayizange icace, kodwa ithe ibuzwa iStudio 7 namhlanje ithe izakwethula umbiko ogcweleyo ensukwini ezilandelayo ichasisa ukuba kungani ikhuphulela imbadalo yokuncintisa kukhetho ngesilinganiso esikhulu kangaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sisedabeni lunye. Bayakhala abaningi ngokukhutshulwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe, kodwa kube labanye abancoma iZeki ngokukhuphula imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli besithi bese kungena abantu abangaqedakaliyo. Munemzana Ndiweni yingcwethi yecubungula ezombusazwe, yena-ke ngomunye osekela okunye okwenziwe yiZeki.
Ngiqalisela kumali yama-MPs eyiyo engani angivumelani layo, ngibona iningi kakhulu. Sikhangelele abasakhulayo lokuthi abantu abaningi nje balotshwana abantu abangahlanganisa imali engako. Kukhona imali enela ukuthenga imoto ehamba ngamavili, bangaka abantu abangayenisi bathenge imoto ngemali enjalo. Kumele yehliswe. Sikhangelele ontanga, sikhangela abantu abasezigabeni ezisemaceleni ezigabeni zemaphandleni. Abantu abaningi ubamba yona $1,000 even yona i-100 abanye bebamba nzima, kodwa ngabantu ababesenza umsebenzi omuhle bekhokhela isigaba. Ngibona ngani imali akumelanga isetshenziswe ibe ngathi isikhali sokuvimba abanye abantu ukuthi baphatheke kwezokulawula kwezigaba. Ngomnaka nami ngicabanga ukuthi $1,000 iphezulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi nxa ngehliswa ibe phose ingxenye kumbe ehliswe mbijana. Yona eyama-councillors lama-senator la ingani phezulu dlala mbijana. vele balutshana abantu abangabambi imali engaka. So ngomnakalo wami ngibona ngani kuzavimba abantu abaningi abangabambi imali ngesandla kodwa abalobukhulu. So kungani kuthiwa sokwenzela labo abale mali kuphela, hhayi kuba ngumongameli
ukuthi hhayi kulapho ekade ngifuna ukungena khona khonapho ukuthi ukubona njani ekamongameli.
Ngibona ngani ifanele ngoba nxa uzakhokhela ilizwe lonke sungaswela abantu abangakuxhasa ukuthi ureyize i-20,000 uzakhokhela ilizwe lonke jikelele. Hhayi ngibona ngani mina iphose ibe naneno nxa sikhangele izinga lesikhundla sikamongameli. Ngibona ngani inganeno singathi phezulu kodwa-ke ngibona ngani inganeno. Yikho ngishilo phambilini ukuthi indangani ukuthi nxa ilizwe lonke kumele wenelise ukuthi ube labangane kumbe abasekeli abangakuphosela imali enelise ukuthi ukhonte sibonge president 20,000 ngibona ngani kimi ngangila nkinga layo kangako. Kodwa njengoba ngishilo engile nkinga layo le yabo-MP hhayi liyana
asithi umdladla ufuna ukuba ngumongameli uyazithengisela nje khona ngale emkambo emagogoba, uthengisa amafutha okugcoba inwele, uthengisa imbambayela lokunye, andifuna ukuba ngumongameli, angenza njani ngakhona?
Ngiyavuma ukuthi angeke ngiyenelise lami nginje, kodwa ngomnakano wami ngicabanga ukuthi isikhundla sikamongameli, yes, wonke umuntu ulelungelo lokuthi aphathe kwezokhetho nxa efuna incintise abe nguye, kodwa sigcina sesiba lama labaphatheka abaningi. Of course i-democracy mbe yiyo umbuso wabantu wakhona, kodwa uthole ukuthi sekulabantu abafika 50 abafuna ukuba ngumongameli. So kungani sokuyinto engani iyadlalwa ngombono wami, kodwa ngicabanga ukuthi hhayi isikhundla sikamongameli asisichiyeleni, asisitheni sinjalo. Nxa ukuthi abantu bafuna ukuthi bamphathise, ngibona ngani amavenda eZimbabwe they are over 5 million, xa befuna ibe ngumongameli bangayi-raise 20,000 bengincedisa mphatheke ngicindise ekhethweni.
Umnumzana Mdladla yingcwethi ecubungulayo ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thandazani Moyo olandela ezombusazwe.
Kuqakathekile Dube ukuthi ma ufuna ukuba ngumongameli welizwe u-afforde ube nemali yokuthi uyazigcina wena, uyagcina ifemili yakho ukwenzela ukuthi ma ususiyangena le ungaveli ube ngumntwana oqala ngokuthuthukisa isikhwama sakhe. So ma ungalayi 20,000 angeke ube ngumongameli welizwe, and nathi ngeke size sikuvotele kahle kahle ngoba asikho isidingo sokuvotela umuntu ongela ngitsho 20,000. So i-leadership iqalisa from a family level. You must afford ilokuzeni 20,000, you must have amanye ama-businesses lawe sowabona sibe track record yokuthi lo muntu uwenzeni empilweni okwenza ukuthi si-trust ilizwe lonke ngaye ngobukhokheli belizwe lonke simnikeze. Njalo ama-president iningi labo basponsor i-political party. So ma urana kumbe ukhokhela i-political party kumbe ibandla lombusazwe elingakhoni ukubhadalela i-20,000 okutsho lelo bandla lizaba yi-problem elizweni, lizathatha imali yonke kalikhoni ukuthi lizigcine lona ngokwalo, kalikhoni ukuthi li-afford 20,000 not to talk of ukuthi likhampeni kumbe ukukhankasa ilizwe lonke jikelele. So ngamafishane kangilayo inkinga ngemali le esifakwe kupresident yethi hayi abapresident kabayibhadale le mali passports.
Nxa sesikhangela ke ubukhansela lobu MP uba lilunga ledale lephalamende, ungathini ngembhadalo yangkhona?
Ukuba lilunga ledale lephalamende lokuba ngukhansela kusuka kube nzima kakhulu ngoba sikhangelele ukuthi kungene intsha lapho babaduwe, abantu abangaze basebenze, abantu abaphuma ezikolweni, abantu abalolwazi njalo abasesele energy. So angeke si-expecte ukuthi bona labo bantu bebe sebele mali yokuthi barane yokuthi babhadale $1,000 imali enengi kakhulu, imali ethenga imoto phela le, imali ethenga izinkomo, imali ethenga imali engaqala i-business kahle kahle. So ngicabanga ukuthi lapho izeki kumele ivakatshe kuma-policies wayo ibone ukuthi hayi lokhu iyehlise kancane, kayehle kancane kwenzela ukuthi labo ababuya emafamilini aphuwa kumbe laba abaswelayo bakhona ukuthi bayenelise bengene. Ngoba ukuswela kakusikho ukuthi kawulawo umqondo wokukhokhela kumbe kawulaso isipho sokutshintsha izinto emphakathini. Sinabantu abaphuwa abangakhoni ukuzithengela ukudla namhlanje, kodwa uma singabanikeza umbuso wekhansili yakoBulawayo kungaba lotshintsho. bona labo bantu babantu esibadingayo babantu esibamele so izeki manje sibavalela ngaphandle ngokukhupu lesikwenza intengo abantu ngeke besakhona ukuthi ba afford ukuthi bangene edale leparlamente not to talk of ukuthi bakwanise ukukhankasa remember basazokhankasa futhi bancenge amavoti so izimali zonke lezi zifunakala kumele izeki ikubhekisise konoko njalo ibe lozwelo ukuthi sinikeze intsha nabomama abangaze basebenza baba independent singakhuluma ngomama abangamazakhela ngesindebelo kumbe abashonelwa ngamadoda yibo abantu esifuna manje babuse ilizwe bakhokhele endaweni zasemphakathini ngoba yibo abantu aba-understandayo ama-problems abhekwa ngumphakathi
pho abantu kumele benzeni ngakhona
abantu kufuze kube le ngxoxo kahle kahle ngithanda ukunxusa iParliament Dube iParliament kumele ipetitione izeki itshele izeki ukuthi hayi izeki siyakuvuma lokho kaPresident kodwa asibhekele abancane
lo ke umnumzana Thandazani Moyo omunye wabalandela ezombusazwe limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ku live talk lamhlanje sikhangela inyathelo le commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC lokukhuphula imbadalo kumele ikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka 2023. Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusase lesikhathi kwabezempila kahle ngoba ikhona imfundiso yokondla umntwana olalesi simo kulokukholelwa ekuthini uloyiwe kumbe akala ngqondo epheleleyo. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ekhangele abaphila nalesi simo e-Autism Organization Zimbabwe bathi imfundiso lemikhankaso yolwazi ngaso isisabalala emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe. Unkosikazi Abigail Mija ophethe imisebenzi yokufundisa abantwana abalalesi simo kulinhlanganiso othi limfundiso igoqela ukubafundisa imisebenzi yezandla engabaphathisa empilweni yansuku zonke ngoba iningi labo lisiba lenkinga yokuzinakekela.
Ungwane kuna kukhula shuka 20 years. Angosha pamba iroro bese rakutomuka
nganisa kwasho ukukhula eze abe leminyaka engamachumi amabili elokho egqoka amapamba.
Unkosikazi Marilyn White oyitherapist ekhangelana labantwana abale autism othi ngaphandle kwalokho ukufundiswa kwabo kugoqela okufana lokulungisa lokho lalokho ya endlini ukuthunga ukuhlabela ngitsho lokukhuluma.
Ama vacha vakunekana kumanya niita physio amwe vacha vakunekana kutaura saka tinipisa
abanye abanelisi ukugijima abanye abanelisi ngitsho lokukhuluma so silendlela ezithile zokubafundisa.
Unkosikazi Edna Tembo ololwazi phezu kwabantwana abanje uthi ngabantwana abangafuni ukuphazamiswa kundlela abaphila ngayo.
Kuti umukweshe mazino chai kwa anochika vana vedo ava vanochika zvekugerwa musoro vanozesa kuti misoro yavo ibatwe
vaisava kukupa abanye abafuni ukugelwa inwele zavo kudinge ukufundiswa ukuba bemukele konke lokhu empilweni.
Uthi lokhu kugcina kunzimela abazali labanye nje abantu ngoba abanye abantwana abanje bezonda masinyane nje kodwa besenelisa ukwenza okunengi okufana lokuhlabela ukugijima i-art lokunye bengafundiswa ku-rehabilitation yawo.
Isi hatingogumiri pa-rehabilitation chete tine machiremba tinoshanda nawo.
Asenzi i-rehabilitation kuphela kodwa silabo dokotela ababahlolayo ukuze bethole uncedo oludingakalayo.
Unkosikazi Tendai Helen Mutambara uthi abazali abagcina abantwana babo ezindlini bengelalwazi lokubakhulisa beyabe bezaphazamisa njalo belahlekelwe lithuba lokuba abantwana babo laba besebenzise izipho abalazo ngokugcweleyo empilweni ethi kunjalo bayajabula ukuba uzulu kwele Zimbabwe sesamukela ukudinga ulwazi kunye loncedo olukhona.
Statistically, we only have out of 38 children only 2 who are day scholars. You can imagine.
Lesi simo sibiba sitholakala kubantu abakunani lokugodwa kusiya kokubili ekhulwini yabantu bonke emhlabeni jikelele. Kuzwekazi le-Africa abazali bagcina befihla abantu babo, abanye bethathwa njengabantu abanesinyama i-case, kumbe njalo bengabe ke beloyiwe, kumbe bengelangqondo ezipheleleyo, kumbe ukuba ngabantwana abagangileyo, kanti kungayisikho kuyisimo nje esilungisisekayo umntwana azikhulele kuhle. Abantwana abale autism bavame ukubonakala ngezitshengiselo ezifana lokugijigijima, lokwenza lokhu lalokhuya esikuthi yi-hyperactivity. Bephuza ukukhuluma, bephuza njalo ukuhamba, kulinganiswa labanye abalingana labo. Besiba lodubo njalo lokulala ke ngezikhathi zokulala, abanye njalo belomkhuba wokuzilimaza okumele abazali bengakubona bethole uncedo losizo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abohlangothi olubona ngezemapension ole National Social Security Authority NASA bathi sobengezelele inhlawulo epension kusukela mhla ka 1 Ncwabakazi ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini i-50% kuhlelo ole pension and other benefits langamashumi phose amane 39% ehlelweni lwe-accident prevention and workers compensation scheme. INASA ibuye yathi isizabe ihlolisisa inhlawulo yepension leyi ngenyanga ngenyanga ukuze kuncede ukuthini abantu bathole imali ehambelana lokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. INASA ibuye yathi njalo isile ndawo lapho okwelatshwa khona abakupension kungela mbadalo emadolobheni agoqela iHarare, Bulawayo, Mutare laseGweru ezinyangeni ezilandelayo. Noma kulabanye abakwemukele ngenjabulo lokho, abanye bathi isilinganiso esengezwe ngaso sincane kakhulu. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uthole ithuba lokuxoxa lezinye uthole iqhupha lokuxoxa lomqondisi wenhlanganiso eNational Social Security Retirees Trust, uSenator Gideon Shoko.
So, in short, uyabona ukuthi khona mfana ukuthi ibhadale amagetsi la ngoba ngihlala edrobheni, mfana ukuthi ngibhadale amanzi. Engingawutshela khona ukuthi khona ipension yami ifanele ukuthi ibe above i-PDL, i-poverty datum line, ukuthi ngiphile khona pha koBulawayo. Otherwise, even umuntu ese-reserve is worse than me. Uyakwazi kuyamangalisa abantu abasema-reserve, thina sasithi hhayi bangcono. Labana they are worse ngoba izinto zidura worse khona le ma-reserve.
Ngokutsho kwenu litho ukuthi akusizi ukuthi leyo mali yengezelelwe, kwenziweni ke?
Yikukhuluma nje ama-figures angasebenzi ngoba imali yakhona akulalutho. Yikho engingakutshela khona nxa sikhuluma ngopentsheni. Opentsheni bayahlupheka mama. Kulowo pentsheni abasetsholotsho, opentsheni abasenkayi, opentsheni abase ePlumtree ngale koNdolwane bafanele ukuthi bayithathe ipentsheni yabo ePlumtree kumbe abecholocho bahambe bayoyithatha eWange kumbe babuye ngapha koBulawayo. Bebuya ngapha koBulawayo bafanele ukuthi bagade ibhasi. Ibhasi leyo iyadura ukudlula ipentsheni yakhe. So akula lutho makumele. Ukukhuluma nje asikwazi ukuthi siphila ngani. Anti uyakwazi kudala sasiphila ngoba lina abantwana lalisikhangela. Manje kathesi even labantwana bakhona kabasebenzi. So akula ubaba kumbe imbuli abadala abathi bona abantwana bazasithengela ngoba kabasebenzi. Abantu abagcina ukusebenza yithi.
USenator Gideon Shoko ngumqondisi wenhlanganiso eNational Social Security Retirees Trust exoxa loGaynor Gumede Saidi ekoBulawayo ecingweni. Singakalugqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela ezinye izakhamizi zakoBulawayo. Lamhla ziye zifole zaya nikeza ikansili isikhalazo sokuthi kwehliswe imbadalo yokupaka izimota enzekini yedolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.